olamukela emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhla ka 15 kuMbimbitho 2020 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje, bayakhala abaculi abadabuka eZimbabwe asebevinjwa ukuthi benze imicimbi yabo ngenxa yokumemetheka kwegciwane le-coronavirus COVID-19 emazweni athiyeneyo.
Kunzima ngoba ama-shows asekhanseliwe, wonke ama-events alabantu abangu-100 or more indoors akhanseliwe, outdoors 500 people akhanseliwe. So okwakhathesi nje sihlezi asikwazi ukubona kuyahamba njani.
Lokhu betitibele abantu kwele Zimbabwe ngokubhubha kukaBerry Daga owadlalela iqembu le-Highlanders njalo waba umqeqethi weqembu leli. Lingakhuthwa ngezamasiko ezabatsha lokunye okuphathelane lokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Abaculi abalodumo abasebenza emazweni osokuqhamuke khona umkhuhlane we-coronavirus COVID-19 kanye labanye abadabuka eZimbabwe bathi kabasasebenzi ngemfanelo ngesikhathi amazwe athiyeneyo elwisana lokumemetheka komkhuhlane lo. Sebethwele nzima abadabuka eZimbabwe abasebenza eGermany, Austria, London, Israel, Canada, eMelika lakwamanye amazwe okumemetheka khona igciwane le-coronavirus. Abaphila ngezomculo bahlaba umkhosi ngokuvinjwa kwemicimbi yabo besithi kuzaba nzima ukuziphilisa. Omunye wabahlaba umkhosi nguNoma Thamsanqa Mkhwananzi, owaziwa kakhulu ngokuthi ngunkwali, osebenzela emazweni abalisa eGermany, Italy, Austria lamanye.
Ngilokusebenza emazweni wonke nje akuShengen, angamaShengen states, akuqala i-Italy, i-Austria, i-Czech Republic, i-France, lamanye nje amaningi ajini. So wonke lawa mazwe njengoba kathesi lo mkhuhlane wahlasele kakhulu kuba nzima yimi ngoba sokuze kwakhanselwa nama-shows nama-workshops.
Uthi sokunzima ukuphanda imali emazweni.
Kunzima kakhulu ngoba yikho lapha engidla khona, yikho lapha engiphila khona. Njalo lasekhaya labo balindile ukuthi hayi ngizathumela. So wakathi sayo kunzima, usazoba nzima nje for isikhashana. Siyethembe nje ukuthi uzaba ngcono ukwenzela ukuthi bathi khona hayi selinga. Qalisa ukuhamba ngoba mina umsebenzi ngeviki ngiyakwanisa ukuthi ngihambe emazwa amabili kumbe amathathu ngeviki i-1 ngenxa yokuthi amazwe akhona aseduze.
Omunye okhala ngokuvinjwa kwemicimbi yemiculo nguVusa Mkhaya ohlala kwele-Austria okuqembu le-insingizi ocula njalo ezimele eyedwa.
Kunzima ngoba ama-shows asekhanseliwe, wonke ama-events alabantu abangu-100 or more indoors akhanseliwe, outdoors 500 people akhanseliwe. So okwakhathesi nje sihlezi asikwazi ukubona kuyahamba njani ngoba everything is cancelled until further notice. Nge-Monday izikolo ziyavalwa lapha e-Austria, lama-shops, amanye ama-shops abevaliwe, ama-restaurants azavalwa until 3 o'clock emini.
Umkhaya uthi kukhanya bavimba ngamandla endaweni zonke zelizwe njengoba kusasa kuzavalwa izikolo, indawo zokudlela, amavinkili lezinye ezithize eVienna.
Nge-Monday izikolo ziyavalwa lapha e-Austria, lama-shops, amanye ama-shops abevaliwe, ama-restaurants azavalwa until 3 o'clock emini. Isimo sangikhona kasimanga kuhle. I-Austria umakhelwane we-Italy, sinama-borders le-Italy. So vele abantu bayapanika kakhulu.
Omunye njalo okhalayo Oluhle Ncube odabuka eZimbabwe ocula i-house music osehlala kweBrithani.
Okwamanje si-affectwe isifo lesi esifikileyo abathi i-coronavirus ngoba asikhona ukuhamba siye emanye emazweni angcelelene le-England. Njengokuthi kufanele ngiye e-Italy ngiye kwenza i-recording, angikhonanga ukuhamba. Bekule chance ukuthi ngiyenze lamanye ama-events kodwa angisakhonanga ukuphumelela ngendaba zokuthi i-virus le ikhona yonke izindawo, indawo eziningi.
uthi balahlekelwa imali eningi okunye okumangalisayo inxa yomkhuhlane lo.
Njengama artist siluza okuningi, siluza le mali, siluza izinto eziningi lomsebenzi. Ubuhlungu ngalesi sifo esenzakalayo.
Unkululeko Dube, umqondisi weqembu le inkululeko yabatsha School of Arts uthi akusasebenzeki kuzwekazi le Europe okubemetheka khona igciwane le coronavirus.
Lathi sesizitholeke siphakathi kohlupho ngenxa yegciwane leli eselikhona ele corona. Lizakwazi ukuthi amazwe esijayele ukuya kiwo iAustria, the Czech Republic, le Germany, lamange nje amazwe ejikelele ase Europe. Ngalokho kosukwenzakele uzathola ukuthi amazwe wonke lawa ke ngenxa yaleli gciwane asethe afaka lemigomo lembandela ethile ingakhule kuhambeni kwabantu, amisa ke le midlalo ethile lapho ehlanganisa abantu, avala izikolo, akwenza ngendlela ezehlukeneyo ukuthi azame ukuthi agweme ukumemetheka kwaleli gciwane. Ngalokhu ke kusho ukuthi lathi njengoba nje iminyaka yonke ngalesi sikhathi isikhathi lapha ke esiphakama khona kwele Zimbabwe siqonda kulawo mazwe, sibhoda nje umhlaba wonke jikelele. Kusho ukuthi sesinanzelele ukuthi kungeke kube kusenzeka ngendlela esijalo ukwenza ngayo. Ngakho ke sesikhangelele ukuthi simise nje ukusikhatshana le imisebenzi, sisalindele ukuthi bone ukuthi kuyangaphi.
Uthi loba kungasuswa imigomo yokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus, abantu bazathatha isikhathi eside ukuze babukele amaqembu aculayo.
Lanxa bengavuka beyiphakamisele leyo mgomo, uzananzelela ukuthi kuzathatha isikhathi ukuthi abantu bathande kumbe ngithi baphume ezindlini baye kulimcimbi esijayele ukuyenza labantu abasincedisayo. Ngakho ke sizama ukuthi siphumeke leqhinga kumbe ngithi siphumeke le mpendulo eqhakathekileyo ezasenza ukuthi sibone ukuthi siya ngaphi phambili anduba siqale uhlelo lethu lomnyaka lo.
Ulabanye njalo abadabuka eZimbabwe abethuswa ngumkhuhlane lo abasemazweni ajiyeneyo. Omunye wabo unkosazana Vivian Nomalanga Pepe ohlala kwele Israel. UmaPepe uthi izikolo zikhangelelwe ukuthi zizavalwa ngomvulo kwele Israel.
Thina lapha sibona emaphepheni and then kukhona namanye ama website a circulator information, kodwa sisalinde u Prime Minister nguye ozotsho ukuthi kwenzakalani. Kodwa into ekhona ukuthi ungathi manje kuyavalwa and mangathi ngiyabheka ama numbers alokho ekhuphuka esiyaphezulu. Ma ama numbers ekhuphuka labo ungathi bayethuka, kuba ngamandla kwethuka. So meaning ama chances ukuthi kungavalwa vele yonke into manje ahayi.
Abantu bathi akulula okubhekane lozulu ongazi ukuthi umkhuhlane lo uzaqhamuka ngapi njalo uzaphela sokutheni. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Ababimezela imijova bedinga izihambi emadolobheni ababizwa ngokuthi ngowindi bayingxenye kaZulu. Bakhona abantu ababathandayo babekhona njalo abathi yizikliwi ezicatha ngokusebenza emphakathini. UBathabile Masuku usethulela lolu daba.
Abanye ababizela imichova baphila ngokuhotsha insango lokuphafuza igwayi, ukunatha utshwala ikakhulu obuchisa amaphaphu njalo lokuthanda izidwaba. Bakhona abalunge okumangalisayo okokuthi bengaba ngabafundisi. Abanye bale mizi kube khona insumbelume ezihlala zivule amehlo zidinga amankazana. Loba kunjalo, abasekeli babachayeli bemichova baphila njengomuntu wonke kwele Zimbabwe. Akwaziwa ukuthi indaba kuthiwa ngowindi. Osakhulayo uMo Blessing Zinyamambi omemezela imichova kobulawayo uthi nxa umuntu esenza umsebenzi wabo kumele ubekwazi ukuphatha abantu. Amazwi kaMo Blessing asekelwa ngomnumzana Melusi Sagwande osebenza umsebenzi ofanayo othi kunzima ukuphila ngokumemezela imichova.
Kudala isiwindi sasibhadala esatshiweyo ukuthi wawukwazi ukuthi ungachova kusukela ekuseni kusiyatsha ngama-6 vele imali yekheshi yomulungu le yakho umele uyithole iyabe isihwanile. Kodwa kathesi ukuchova kathesi sokunzima ukuthi uphile kahle lemuli yakho. Noma ungazi ukuthi uyatshontsha la uyaba lenhloni ukuthi uyatshontshani ngoba vele le mali yemnikazi iyabe ingagwani. So sokwenza ukuthi abanye abantu bagcine sebetshiya isiwindi. Enye i-challenge esikhona la mabhasi asekhona ngabona batholi fuel echipileyo bacharge imali ephansi akusela kusebenza sesidinda one down. Ngathi umahluko osukhona la kathesi ukuthi ukwanise ukusekela imuli silingo kwaye ukuselela imuli sokusibanzima ngelo ukuthi ukwanise ukukwenza konke.
Owindi abaningi bahola ngelanga amadola eZimbabwe angamachumi lasichiya galonye i-$90. Abachayelayo imichova bathi iqhakathekile imisebenzi yabasekeli babo. Omunye wabathakazelela imisebenzi yabo Windi ngumnumzana Peter Chuma.
Laba bafana baqhakatheke kakhulu ngoba uwedwa vela nje ukukwanisa ukusebenza, usebenza uwedwa and lo muntu uyabe wazi amapolisa ukuthi singabuthwa. Laye yabe zama ukuzidlungisa impilo yakhe but hayi mina nisoli lutho kubafaneni laba. Silaba abanye bethu abenhlamba abakhuluma kubi bengadakwa abaharasa ama-customer but hayi umuntu wakho ungakwanisa ukumlungisa nje kube le problem.
Kulabantu abagada imichova abancoma imisebenzi yabasekeli babachayeli kube khona abeyisa konke abakwenzayo. Unkosikazi Comfort Nare osebenzisa imichova phose nsuku zonke uthi owindi baqakatheke kakhulu ngakho kumele bahlonitshwe.
Uwindi ungumuntu oyayiswayo izikhathi eziningi kodwa siyananzelela kakhulu ukuthi khona umuntu oqakathekileyo mhlana engekho ngoba uyathi uyi-customer laphana uhlezi emnyango ngosomele uvulele abanye abantu laphana esivalo ngosomele uqhubele izimali udriver. So ukuba khona kwakhe kuqakathekile kuyasiza thina abagadi bakashova uphinde kuphathise njalo udriver laphana ngakho bangabantu abaqakathekileyo. Nguyokwanisa ukuthi ukhalaze kuyomtshela ukuthi ayimali yami yasilela nguyokuthwalisayo impahla.
Umnumzana Mbuso Ndlovu wake waba nguwindi osengumchayelo womchova uthi bayatholakala abasekeli babo abangamahlongandlebe.
Umahluko wabowindi bakudala labamanje yikuthi iningi labantu bakudala inhlonipho babelayo ukuthi umzali maye wayezothi ebuya emotweni akwazi ukwamukeleka akwazi ukufuna aphinda gade leya moto kusasa ngoba ngendlela abe phethwe ngayo hayi nje kodwa nje nabo kudala bakhona abanye babezi ingamahlongandleba kodwa okusokusenzakala khathesi ukuthi nje iningi labo windi ngabantwana basakhula njalo umthetho kabawazi umuntu omdala kabamazi bavele babe zinyamazana ngoba iningi labo bahlala bengabadakiweyo sikhathi sonke kanti nje akusibo bonke nje abahlala benjalo.
Undlovu uthi abanye abasekeli babo bayaphumelela
kanti kanjalo bakhona ngesikhathi esinjengazona leso sifana nalesi ukuthi uyabe buye waba nguwindi ekugcineni kwakho agcine engudriver ngoba ekubeni nguwindi uhleli eduzane ubona izinto zisenzakala ukwazi imoto kuba lula.
Owindi bathi bazahlala bekhona emphakathini besebenza labachayeli lezihambi balesifiso sokuthi impilo yabo iguquke bakhombe ngophakathi. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Bathithibele abantu abaningi ngokubhubha kukaBerry Daka owake wadlalela iqembu le-Highlanders njalo waba umqeqeshi weqembu leli lamanye agoqela elesizwe ele-Under 23. Okwamanje kusalungiselelwa umkhosi wokuvalelisa uDaka obhubhe ngeviki ephelileyo. Omunye wabakhala okumangalisayo ngu-Amin Somaphiri wafundiswa nguDaka ukudlala inguqu.
Ngidale kakhulu yazi ngumuntu owangenza ngadlala ibhora mina nxa ngibona umuntu ka ngangimbona ukuthi njengomuntu oyoweyimenta yami nguye umuntu owangenza ngadlala ibhora uma hambe kubeginning yazi ukuthi from the first uthi kumbe itheni esingalithengelwayo ngalithengelwa ngobheri engisusa eluvesi ngingumfana omncane ngilabo 15-16 years wambona yena wayesebenza ema-youth center wambona wangihambisa siyadlala i-olympics yasuka yi-supersonic yazi ngithe ngisizwa izolo ngingizela emfeni ngizilele emalawi ngithi ngiyafika ngizimnifana ningitshela ukuthi ngidaye lapha sesifile last week bengikhuluma naye umakhwezi yazi ngidanile kakhulu vela angikwazi ukuthi vela I still can't believe it ukuthi umuntu lwani ngapho ngusiya olovesade mina ngikwazi ukukhuluma naye wayefuna amanye amabhuku ngoba ngiyangihambe mina esipasipoti nginamabhuku engilawo ebhore sithi alokhu vele kuyafundiswana ngifithi mina ngizamphotocopila then abese nginika kanti vele umuntu ngiyamvalelisa. So ukufa kwakhe yazi ngiyazi angikwazi ukuthi how I can describe ngoba indlela umuntu lwana yiyo yini personally nguye wangenza waba yini lokho ngikho khona nginalo but uyazi ngumuntu lwana mina uvele ulaye eku-welcome I'm so saddened into engihlupha kakhulu ukuthi ngizihlangana naye azangangithile ukuthi kakhulu.
Yes, singathi-ke bephosa amazwi akho enduduzo umvalise khonapha ngamafitshane phiri
ngithilala ngokuthula ukuthi sonke nje ngikhuluma ngesiloku uJesu nomela ngidala ngikhulumisa ngisande ukuyesiphasa ngifike ngidala uBrock sebuku uthi yazi ngimbuza ngisithi ngidala ukukhula uthi ulana umuntu engathembi uhomela wathi no hayi indlela yethu sonke zile senzile iwani
uAmin Somapiri wakwadlalela iqembu leHighlanders elake laqeqetjwa ngumoyi uBerry Daga sixoxe laye ekobulawayo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku shortwave 6175, la ku 7255 ekseni kusukela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, la ku shortwave 4930 13860 la ku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku shortwave ku 4930 13860 la ku 15460 kHz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Singakangeni kusigaba esilandelayo ukuthi sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Amazwe akhoqela eSpain, Australia, Italy lamanye asevale imingcele esenzela ukuvimba ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Elemelika lithi kalisavumeli izihambi ezivela kwele-Bhilitane lamanye amazwe akuzwekazi le-Europe. Umkhuhlane lo usubulele abantu abedlula inkulungwane ezine emhlabeni wonke jikelele. Inkampani ethengisa omakhalekhukhwini eye-Apple ithi isivala izitolo zonke emhlabeni wonke jikelele ngenxa yokuqhamuka komkhuhlane we-coronavirus COVID-19. Sike singene kwezamasiko ngamafitshane.
Sinana masiko
senzi bomandla
lo baba mkhulu
babe
lobola
kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Lamhla siyalubuyelela udaba lokuthi amajaha akulezi nsuku kukhanya adinga uthando ebulenjini. Lapha sikhuluma ke ngabo Facebook, WhatsApp lentweni ezinjalo. Besixoxa ke ngeviki ephelileyo lonkosazana Vivian Nomala Ngabhebhe okhuluma esibili wathi ha amajaha akulezi nsuku kuyehlula ukuphosa amazwi. Lamhlanje ke umnumzana Paul Ndlovu ukhona ngale ke kwele South Africa. Baba Ndlovu, kunjani?
Ngiyaphila kunjani msakazi?
Hayi, siyaphila kakhulu. Ungathi ngakhona okukade kukhulunywa ke ngeviki ephelileyo uNomalanga Bhebhe sithi abafana bakade sibaziquthele nxa ngizokuphosa amazwi lapho.
Hayi, uNomalanga kade kahle eqinisweni, hayi uyishaye khona msakazi, ngoba isuku ungangena ku-internet or ungene kubo-Facebook abantu bayawathola amantombazana. Then ma uqeda umuntu ethola umuntu nje ku-Facebook akushelwana lokushelwana nje lapho nje kutshelwa nje ukuthi hayi singahlangana kuphi nini, kuphiwa nindawo bebe kuthiwe siyohlangana eNandosi mhlawumbe siyohlangana eMcDonald's. Ma ukuhlanganwa khona lapho hayi ukuthi mhlawumbe kusayokhulunywa, ma ukuhlanganwa nje usuthi nje uthando soluqhubeka nje sokuqonyene sokuphelile nje through internet.
Akwethu Zindlovu,
kuyethusa kakhulu ngoba phela ungathi uyabuka abantu abaningi ma benza kanjalo. Yikho ubona le mizi yakhona okwamanje akula mizi phela manje baba, ngoba ungathi ananzelela usuka kuyikuthi abantu abahlangana kanjalo abazani abana background, ngumuntu njengamazi nawe nje omthole ku social media. So ukuthi ngumuntu ongayakha naye o ngumuntu ofuna ukuzodla imali adlule o ngumuntu mhlambe ogulayo awazi wena nje umbone namhlanje ku internet lahlangana uthando soqalile nje kanjalo.
Pho manje baye ngaphe abafana lapha abadinga uthando?
Abafana abadinga uthando mina ngowami umbono kumele sibuyele back ukuthi nje isiko abantu siyalibalekela. Isiko belikahle ukuthi umuntu ube khula thina lathi njoba lanqa nje singasakutholanga ngaleyo ndlela sikuthole sokudlula okwamasiko. Besizwa nje sibona nje obhuti bethu besiya kubokhulu bekhuluma labokhulu bebatshela ukuthi hayi uyabona mfana wami ma ungaya laphana komoyo laphana hayi uyabona amantombazana akhona hayi uyabuthetha umfazi mpela uyabona ngezi ndlela baya bekutshela ukuthi iya laphana yikho ngafika uthole khona umuntu ongaka nayo umuzi.
Ye, siyamuzwa ubaba Ndlovu ukuthi isikhathi sesidliwe umangoye. Sibonge kakhulu ubaba Ndlovu ungathina lokusasa.
Lami ngiphethele impilo enhle ngapho lidlalele kathanda le coronavirus.
Lo ke ngubaba uPaul Ndlovu odabuka eZimbabwe ohlala kwele South Africa. Asihlanganeni singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Okwamanje sesingena kwezabatsha.
ukudibana kuhlelo labasakhulayo ningumayikhobe namhla kuhlelo sixoxa ngabatsha abakubandla lezanu PF kanye labaku MDC malana ngokwethulwe nguhulumende welemelika lapho bathe bona babona ngani akulamehluko phakathi kahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kanye lohulumende ka owayengumongameli uMuyi uRobert Mugabe kuhlelo silomnumzana Gift Ostalo Siziba owebandla leMDC kanye lomnumzana Munashe Mtutsa owebandla elibusayo ibandla lezanu PF F asizweni umbono kaSiziba mayelana ngalolu daba.
Bakhulume amazwi amqotho mayelana lendaba yama sanctions ukubana uhulumende weZimbabwe akayenzike ngendlela epheleleyo mayelana ke lokunakekelwa kwamalungelo abantu. Lokho ke kuphuma kusobala kulizwe lonke jikelele ukuba amalungelo abantu beZimbabwe awanakekelwa nguhulumende lo obusayo.
Ingani usisho kanjalo?
Amalungelo abantu ikakhulu ekufanana lokutshengisela, ofana lokukhetha uhulumende abamthandayo, lokuvunyelwa ukukhuluma imbono yethu. The fundamental human rights in Zimbabwe have been violated by the regime in Harare. Ngikhulume ke ngama social and economic rights. Esibona khona ukubana ke uhulumende wenze okunengi ukuthi ke singananzeleli ke amalungelo abantu. Masikhangela ke kwindaba ezisocial and economic. Kusocial and economic rights khangela amazwi amalungelo afana lokuthi ke abantu bethole ke ukunakekelwa ezibhedlela, abantu bethole ke amanzi ahlanzekileyo, ukuthi abantu ke bekwanise kubana izimali zabo zingatshontshwa. Okusiwe ukuthi wona ngama-economic rights, kodwa sikubonayo kubana ke abantu abahola izimali ezilutshwane uhulumende uyatshontsha izimali zabantu emabhanga. Lokho yikho kuyenza ke ukubana i-America ithi hayi lungisanini indaba yamalungelo ngohlelo olukuthiwa ngalama-reforms.
Hayi, siyabonga uStalos ngamazwi akho. Zulu kandaba sixhume njalo umnumzana Munashe Mtutsa owebandla lezanu PF asizweni amazwi akhe.
Ama-reforms ayenzakalayo kathesi ayatshengisa kakhulu ukuthi uhulumende wezanu PF is very committed kuma-reforms and committed to ma-reforms nje ayelizwe jikelele. Siyabonile ama-amendments ayenziweyo ku-IPA, sibonile ama-amendments ayenziweyo kumanye ama-laws akhona, tshengisa kakhulu ukuthi the commitment is there. And ukuthi abantu bethi there is no commitment kuyize ngenxa yokuthi if you look at it ever since 2017 up to today, sokulezinto ezijintshile eziningi ezitshengisa ukuthi amathuba sevulekile, i-freedom of expression is being guaranteed. Obviously, yes, abantu bengakhuluma okuningi bafune ukuthi into zakho zenzakale fast, but this is a process, it's not an event.
Hayi, sikuzwile Munashe, ngiyabonga ngokungena kuhlelo. Thakazo muhle silugqiba lapho uhlelo lwabatsha. Sohlangana ngolwesibili ekhasini lethu eleFacebook ku-VOA Ndebele kuhlelo The Connection, lapho siqhubekela phambili ngodaba lolu. Likubona njani izulu kandaba? Abafisa ukungena kuhlelo lakho kusithumezela umlayezelo kuWhatsApp kunombolo ethi +12024650318, lakho njalo ukungixhuma kuTwitter njalo ku-Instagram @BigMike3BIGMYKE3, yoni username yami. Kwane loko lamhla sohlangana ngolwesibili olevalisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike Hove. Mthwakazi omuhle, Zimbabwe omuhle. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Hove. Ake sizwe ezibhathelane lezokholo lwesiKristu.
Lamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungamili inkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga mhlakazi, ngibonge labalaleli.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ke sizakhumbuzana ngelizwi elitholakala encwadini kaMathewu isahluko singesika-7, lapho uJesu wayekhuluma khona kubafundi bakhe ababemlalele ngempilo esiyiphilayo. Amazwi ke esiwathola evesini lika-16 amazi athi wona niyakubazi ngezithelo zabo ungakhiwa yini izithelo zombini emeveni noma amakhiwane ekhakasini kumbe sithi egagwini lapha-ke uJesu wayekhuluma ngesimo somuntu ukuthi isimo somuntu ayisikho lokho esikubona ngamehlo kuphela ukuthi uluthi lwakhe lumi njani ulejwabu elinjani kodwa wayekhuluma kakhulu ngokuthi izithelo zabo yizo ezenza ukubana umuntu simazi ukuthi ngumuntu onjani yebo kambe abanye babagxibe kakhulu ngobana ngaphezulu ukuthi kuyabe kukhuluma ngabaprofethi kodwa-ke umprofethi phela laye ngumuntu siyabona-ke laba uJesu ukuthi ngiyakubazi ngezithelo zabo ngiyindlela kutho ukuthi umuntu ucisha fane lesihlahla nje ingabe yisiphi njengoba lezihlahla ziningi kangaka ezinye lezithelo ezinye kazilazithelo kodwa-ke sona isihlahla ngasinye ngasinye kumele ukuthi sibe lo msebenzi othize laba uJesu ukhetha ukukhuluma ngezithelo zezihlahla ukubana-ke abantu bafana nezihlahla bathela izithelo abe sebuza ukuthi kambe umuntu ofuna isithelo esinje angathi thola esihlahleni esinje esiphikisana nalokho na ake sikhangeleni zona izihlahla njengoba uJesu esitsho kungakhiwa yini izithelo zombini emeveni ngenye indlela uJesu uthi bakhona abanye abantu abaphila bengameva empilweni zabanye abantu bayahlaba ngabakwazi ukuhlalisana labanye abantu ngabalanto enhle engatholakala kubo ngobani abantu nxa besebuhlungwini mhlawumbe bedinga usizo xa ufana lesihlahla esilameva uyabahlukumeza uthiwa-ke siyabazi ngezithelo zabo lezo zithelo zokuhlukumeza ukubathuka ukubahlambaza ukungabahloniphi yizo izithelo esazingazo ukubana ungumuntu onjani sesibonile kule enhliziyweni yakho kanti layo inhliziyo yakho vele injani ngoba izithelo zivele zivela enhlizweni zikhona ezinye izihlahla esizaziyo ezinhle ezinye izihlahla lanxa zingatheli izithelo esizibona ngamehlo zingathela isithelo somthunzi uthi nxa ukhathele udiniwe ilanga lishisa ufuna ukuphumla usikunike umthunzi omuhle umangalisayo kodwa-ke abanye lanxa sibakhangelele ukubana babe lo mthunzi lezo zihlahla ezinye zilabo lonyovu ezinye zilama pimpi awakhona phezu kwesihlahla umuntu wenkosi ethi udinga uncedo emthunzini ukatele udiniwe azithole selunywa zimamba azithole selunywa ngamapimpi wena uyisihlahla esinjani ezakho izithelo zithini ubona abantu mhlawumbe bengezikuwe ngobana uyisihlahla esithela ameva uyisihlahla esithela olonyoko isihlahla samapimpi lamabululu unkulunkulu asizeke sibe yizihlahla ezithela izithelo nxa siluxakuxaka sibe luxakuxaka sithele ukuxakuxaka kwabantu badle sibe ligwava sibe li-orange sibe yimengo sibe yizo izihlahla eziletha ukuphila empilweni zabantu
kuyiphethe mfundisi
baba thixo ingcwele naba abantu bakho nxa siphila emhlabeni siphila siziphileli sodwa siphilela labanye sihlala nabo ngako-ke ngasifunde uthela izithelo ezikamoya kubela khona ukusela manje sizobeqakati ami
lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thande Kozintimkandla Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamile inkomo.
Siyabonga kakhulu Mvuka Nkomo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku shortwave 6175, la ku 7255 ekuseni kususela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kususela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku shortwave 4930, 13860 la ku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku shortwave ku 4930, 13860 la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
singakehlukani wothi sikhangele indaba ebezigokela namuhla. Bayakhala abaculi abadabuka eZimbabwe asebevinjwa ukuthi benze imicimbi yabo ngenxa yokumemetheka kwegciwane le-coronavirus COVID-19. Lokhu bethithibele abantu ngokubhubha kukaBheridaka owayedlalela iqembu le-Highlanders njalo waba ngumqeqetshi walo. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje, olivelelisayo ngoGibbs Dube.